sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bethole amanzi ne-7 days nezi awusezaba yethutela amanzi ngeyebanga akatshola ngu 5 days. Abanye kwenza ukuthi amanzi sinikele abanye, kwenza ukuthi akwane abantu ngoba
iCouncil yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho ngamaviki amabili alandelayo.
Lawo sebejonile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebedingiwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. iCouncil yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipala lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipala weHarare uenjiniya Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I would not say immediately, but in the next 2 weeks we should have to.
Kuzamele kuqale kuyonale inyanga. Ingake ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyona le iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi ne-7 days nezi awusezaba yethutela amanzi ngeyebanga akatshola ngu 5 days. Abanye kwenza ukuthi amanzi sinikele abanye, kwenza ukuthi akwane abantu ngoba abantu abalondoloza amanzi. Amanzi impilo, hhayi njengokubona kwami. So amanzi kusele lawo lapho engayakwa kuzofika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters umuzi wonke, 1 muzi 20 liters. Singalondoloza amanzi khonapho siyakwanisa ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years sithola amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amacabuza agcine amanzi, izulu lingana laphaya amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza selwandle, kodwa ngabo la macaphozi amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke loye amanzi abe lokhu ekhona. Lemtombo lamabhozi wonke lana la kungalama wetlands amabhozi wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change, njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshikade sikhuluma layo anhlabathi leyo isiyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi, sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We faced water hyacinth, isiwage engenayo lapha elekhiveni, ama-problem zonke esihlangana nazo. So sesilama measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far ukuthi sihlale le committee siyenze ama bin liners around Lake Chivero, siyenze i-leisure transit center EMA isincede ukuthi si-builde i-leisure transit center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yonke ekulahlela abantu.
Iziphathamandla zikamasipala kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi lendawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela udubo lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labor Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalela umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesitshiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwe kunengwa kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGifts Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibe le meeting namhla ekuseni labo bathe sokumele bejoyine njengoba i-government yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela banjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu banjalo, ngabantu banjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist, ama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Yibo
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningikanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebhi lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le, i-condition nje emilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje emilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, ilungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi uthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi, konke konoku kutshona.
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela, imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakethe sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizitholayo ngeze-RTGS. So imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa kayikwani, njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lohulumende yona le ku-negotiation ukuthi bona banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lizithole konke konoku elikufunayo.
Yes, yikho kuvunyelane ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuningi lolu daba sekuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-inform akhwela like almost every week, and njengestationary asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle, laba abahamba bezahamba besiya wodwa eBotswana nabo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibilo ngoba hhayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwazi.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathesi sinzima, sikhangelane lesikhathi sokuthi kungukhona next week abantwana bebuyele ezikolweni, asikwazi singabazali, nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi konkona umntwana wona uzafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala, yikho singakwaziyo. Kumbe sekumele ukuthi sithwale sithenge ukudla sisuke lakho lapha behambe lakho esikolweni, kumele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku, ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi konkona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha angathengi amapheni, ngapha angathengi ama-sellotape lama-plastic.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilisti ya mauniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya kuform 1. Ilisti ya mauniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane le mali edlula i-$300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda ezikolo. Amabhuku phakathi ezitolo athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo, abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama-counter books so phandle lapha, especially ezikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama-prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshopu, but mina ngithengisa nge-$20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama-prices ami abe lower kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama-prices akhona ngala akatshintshi. So mbuyani lapha ngithengisa ngama-price athandwa ngabazali kakhulu, uthi ama-counter book lawo and then ngithengisa abo $4 kubo $4.50. So especially izikolo sezivula, so ibhizinesi yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abaningi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesihindu kwele India ngemva kokuba abesifazane amabili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe we-Supreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko eleminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sezizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya kagesi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, okukhona khonokho kuyadula. So ngapho esuka kufika siyazama lathi koko okunqashela sikutholile sinikela abahamba ekhaya nje abantu anjengomalethala abahamba isifisile ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthi umele izinto ekhaya, kodwa akufani ukuthi umuntu ayithenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. so kumele vele la uzimisele ukuthi hayi uma ngizozuluza ube ngathi kodwa uthola into oyifunayo kodwa uyithumele ihambe ekhaya ngomala yithi.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa khona apha eSouth Africa efana labo mazowe lokunye okunjalo usuke wadivana lakhweni.
Ye ngihlangane naphethe yobheke lokhu notshwala utshwala lobu osemaplastikini lobo bamanzi athini lobu okungathi isibhuku bezwa ngesibhuku sembhodlela imbhodlela ekhona ongathi ngeyamafutha so ifanele amafutha leyo eplastiki lana ngiyibonile ejobheke kukhona amazoe kukhona ejobheke into esiningi zezisuke ekhaya khonale kusuke kumangazi ikhathi manje njengoba lezo nto ekhaya kuthiwa akazikho zitholakala sezingapha zifika njani zikhona sile ngoba ngingathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi bekungoSeptember ngifika kobulawa laphana ngizapha ngathola enye imoto kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu imoto yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamawathathi manje bozilandana ebhoda njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi kusmagdala ngoba bekwenzeka kufunyelwa kodwa kuningi okukhona kusukuthi ongatholakala ekhaya usukhona eSouth Africa futhi enswaye noma legwayi labo elikhona futhi
manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na.
Kuyadula baba kunacela ukuthi ngasireve bona isikhathi wathenga iy'mpahla ze-R1,000 umalayitha u-R30,000 futhi ngoba uzathi uthi uyakhala umcombile sithi umthenga umthenga ukuthi besithi nobheka into edeleni ngisithenge nge-R1,000 la ngeke utsha nge-R1,000 but amna ngingena kuthi khonapho ngoba la ngilebhizinisi ami mpela ukuthwala impahla ukuthi ibheke imali esobha udinge mina nxa ufuna impahla ngiyozifunisa ekhaya ngifuna imali ey'ngaka kuyadula. Ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzothenga impahla nge-R1,000 umalayitha sikhathi ngifuna R1,000 usehaya kodwa siyafunela cebo ngoba thina sona sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona kungcono kukwalikwendawo kodwa kuhambe efika ekhaya noma kudule kanjani sinacela ukuthi singasilenza.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithimile bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama account abalama shops ekhaya ungafaka i-R100 ushada 10 rand phezulu so ungafaka i-R110 abantu ekhaya bayithatha ishop akhe ekhaya i-R100 so sibhathala 10 rand phezulu uthumele i-R100 so kuyasiza khulukhana kodwa into esiyihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezo nto azikho lapho zigcwala khona zigcwala zidula so akunakuphela esingathi siyenze siyalwisa ngoba abantu sebesenzela ukuthi baphile akusanto osenzela ukunota kaphesi sesenzela ukuthi uphile kufike lapho usaphila ngokuphila kuqala futhi usebenze ufike lapho angisebenza ukuphila akusela kuphela esingathi siyenze into zonke zinzima kulanti nje ehlanganayo ekhaya ngaphandle kokuthi sesibe le mali yethu eqondile ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi uyasebenza ekhaya singene kurandi cabinet njengamazwe njabo enanebia iSwaziland leSotho leSouth Africa ngaphandle kwalokho akulanto ezilungu ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela kuyaba kuhamba njani kakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho weSouth Africa nangwawo asamanga kuhle mathi sowuntengantenga so akusathembisa kufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabe ngoba siyadivala isikhathi sifika kuNovember December amakhampani amaningi abejeyisa nje kodwa ukuthi akusananga kahle amanye azovula amanye azovula late amanye azosheshe ukuvula kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle uSouth Africa okakathesi kodwa benzile isamithi bona abakhokhela eSouth Africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi kodwa bathe bala maplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho ingaba khona imisebenzi kodwa nakhona ayebengasuke umsebenzi anephilisayo manti abe amsebenzi amaphilisi la ukuthi ama-seasonal job but isizulu liyana kokhlinga izindlela kwenziwa lokhu nalokhuyana asazi ithi yobusanithi yokuthi izokhuphana kodwa-ke umumo wasekhaya mubi ngiyabona ukuthi uma ngisikiyakhaya umumo wasekhaya mbulati ilikusasika umnyaka lo ukuthi ukuphela 2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu mhlawumbe lohulumende uyabe sewile ma bengabophanga zacina maye ngasasebenzisa ngamasosha uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.
Lo mnumzana Cassius J Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola leMelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi sivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi inengi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla le-MTC.
Abe-Delta siyababonga ukuthi baphumisa obala batho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngama-USA. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyaku-February March vele abangasoze bemukele ibhondi. Ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise ama-USA. Lokhu sikubona ngendlela nxa bethela i-fuel. Namhlanje ekuseni nje ngithele i-fuel ngamarandi. I-fuel ngamarandi lama-USA ikhona koplawayo, ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezama-USA. Yende wonke umuntu kobulawa uyakwazi indawo okuthiwa kobusman iziyathela ngama-USA. Okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminista wayejile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa yena engangenelanga. Kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngama-USA. Sithi bye bye ke bhondi hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abe-Delta sebejile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu basitrayikile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asikazi samkhohlwa kudala lokuthi kulohulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadale ngamabhondi bafuna ama-USA. Indlela yokuvuma leyana. Inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphe hayi bayizimumungu. So lathi kasilandaba labo kangaka sinjengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela. Ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-bearers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-bearers check sinjani. Kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-USA. Ihulumende yamelela ukuthi layiphonguvuma okusukwenzakele. Ibhondi kayisekho, iZimbabwe kayisela currency.
Lo mnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekobulawayo. Umculo kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaRare ithi zaqala ukwabela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Sizoqhubeka lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.